Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 25 kuNhlangula 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje inani labantu asebesindile kumkhuhlane we-COVID-19 likhwele ngabangamatshumi phose ayisithupha laya ku-123 izolo kuthi asebebanjelwa umkhuhlane labo bakhwelile baya ku-530.
Ngangathatha umzekeliso wesinkwa esesisuka ku-$86 kusiya ku-$90.
Ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo kanye lamafutha ezimota sokuthwalise abantu abanengi amagabha avuzayo.
Angeke akhulume ngakho ngoba kuyamyangisa into eyenzakala kuye, ikhabhali yakhe, ikhateli yakhe.
Lanxa umongameli Mnangagwa esithi umnotho welizwe ubulawa yizitha ezifuna ukumgenqula embusweni, abamabandla aphikisayo bathi inkohlakalo ekuZANU-PF yiyo esibulele ilizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebesindile kumkhuhlane we-COVID-19 likhwele ngabangamatshumi phose ayisithupha 59 izolo laya ku-123 kuthi asebebanjwe umkhuhlane lo labo bakhwelile baya ku-530. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi phakathi kwabahlolwe izolo kutholakale abahlanu bele coronavirus. Bonke ngabavele kwele South Africa. Luthi njalo phakathi kwabasindileyo abangamatshumi amathathu lambili ngabe Harare kuthi abalitshumi lanhlanu ngabe Matabeleland South. Abalichumi lanye ngabe Mashonaland East njalo oyedwa ngowe Midlands. Phakathi kwabahlanu ababanjelwa umkhuhlane izolo, ababili ngabe Matabeleland South, abanye ababili njalo ngabe Midlands kuthi oyedwa ngowe Mashonaland West. Asebefile bona balokhu beyisithupha. Ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo kanye leyamafutha ezimota sokuthwalise abantu abanengi amagabha avuzayo. Ukudla ukubalisa amafutha okupheka, irayisi, ichukela, izitshebo lokunye okunenginengi kukhuphuke ngokuphindwe kabili. Lokhu kuthiye uZulu ovele ethwele nzima engasakwazi ukuthi ebambe ngaphi. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube uthi okwenza umumo ube mubi ngamandla yikuthi imali kayitholakali emabhanga kulabo abafuna ukuthenga impahla lezi phandle ngentengo engcono.
Intengo yempahla yezinto ezidliwayo lakho konke njengasetshenziswa iqanise okunye okumangalisayo. Nxa ngingathatha umzekeliso wesinkwa esesisuka ku-$86 kusiya ku-$90. Into njenge-cooking oil sikibo $400, ama-diapers kumbe lokho okusetshenziswa ngabantwana okusazitshubo khona sokubo 13,000, ibhokisi mbe singathi case ethize ekhathana kakhulu leholo labantu nxa unanzela ukuthi uhulumende ubephawula ukuthi laba abasebenza ezindlini lezingadini bazahola ama $900 kusiya phezulu. Kodwa ke nxa ucabanga ukuthi ukhona omunye umuntu ozahola $900 ngezindlela uyabohola izinkwa ezilithumi.
Abahlali bakobulawayo benelisa njani ukuthenga lezi mpahla? Zikhona yini ezithengiswa ngentengo ephansi phandle kwalezi zitolo?
Sina siyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association esesikunanzelele njalo sesikuthole ebantwini ukuthi abantu kabasenelisi ukuthenga ngoba ungathi uyathenga phandle yebuye kungabe kunganithiwa kungaphansi nxa intengo yakhona siyinanzelela kodwa baye befuna icash njalo kabasafuni ama-$2. Abanye vele abaningi bathengisa ngamarandi kumbe ngama-US dollar. Bonke abantu abahlala kuwona lo mhlubulo welizwe emathebeleni South, emathebeleni North kanye loBulawayo. Uzafica ukuthi abantu abaningi kabasebenzi njalo imali ukuthi bayithole kunzima kakhulu. Imali ebhanga isililihlo lentwala ukuthi uyithole angazi ukuthi uyabugeze ngapi. Abantu bayavuka ebusuku abanye balala khona ngale ukuthi uthole imali kube nzima kakhulu ngoba amabhanga amaningi akutshela ukuthi sifuna ukuthi sithole abantu abangu-50 kuphela yibo abazathola imali ngosuku ngosuku. Ngoba ngensuku zanamhlanje umuntu engathi ngiza kuphi imali engaka nge-300 kumbe nge-400 kayeneli ivini ukuthi engi-cooking oil. Yona le imali entsha okuthi yangena ama-$10 lama-$20 mina nginje labaningi abantu kasikayibambi. Kodwa uzayithola ukuthi osiphatheleni laba abaningi labanye nje abatshintsha izimali bayabe belayo ukuthi bayithola njani yabe ingamagqibha. I-petrol ngomzekeliso besiyithela ngama-29 RTGS uvuka isithelwa ngabo-$86 ngabo-$76 kusiya ngokuthi uthela nga. Kodwa yona iprice sibile bekwe nguhulumende lapha koBulawayo i-$76 ye-petrol. Labantu abazabe begada mbe imchova mbe ngamabhasi labo sebezaba lobunzima obukhulu ngoba kutsho ukuthi sokumele lawa khwele. Khonokhana zokuzadala ukuthi inhlupho zonke zibe khona ngenxa yokuthi izinto zonke zi-influenswa ikukhwela kwe-fuel.
Umnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kunjalo nje uhulumende uthi imali ayithembisa izisebenzi zakhe i-$75 phezu kweholo okwenyanga ezintathu ezilandelayo izathatha isikhathi ukuthi izisebenzi lezi ziyithole ngoba kukhona okusalungiswa. Uhulumende wathi izisebenzi zakhe zonke zizayithola limali kungakhathalekile ukuthi zivele zihola malini. Kodwa ziyabe zingasoze ziphiwe ezandleni ngoba izafakwa emakhadini amabhanga lapho izisebenzi ezimele zivule khona ama-accounts. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ike yatshengisela kuliviki emaswingo isithi ifuna ababalisi baholiswe imali ephezu kwamadola angamakhulu amahlanu eMelika i-$520. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Nation Mudzitirwa.
Sipunguzwa yena ikhuluma uMinister Mavima esithi imali izangena imali awenze depending ngama banks. Kodwa into esiyigijimisa kakhulu esiyifuna kakhulu yisalary. Iyo esiyifuna kakhulu i-$520 per month. Ama allowances lawa yes engangena siyawayamukela kodwa asilaqiniso ukuthi azangena yini njengoba bona behlala bekuqhamba manga ama days adlulileyo kade bekhuluma ngendaba zama allowances ukuthi abantu bazaphiwa ama allowances e-COVID elokuzini e-COVID allowance kodwa sicine sibona abantu abaningi bengatholanga imali yona le. So siyawazi ukuthi bahlala bekhuluma amanga. So ithina into esiyifuna esigijimisa kakhulu yisalary ngoba siyawazi ukuthi bangasinika isalary $520 ayisoze ichintshi.
Amalunga enhlanganiso yenu mangaki njalo udaba lokutshengisela luhamba njani?
Kubotshwe isiphathamandla sehlanganiso yethu unkosazana Sheila Chisirimono emasingo kade kule launch ema nationwide protest ukutshengisela ukuthi sizatshengisela ilizwe lonke. So yena wagcina ebotshwa emahofisini mcheke district education offices lapho yiko kade kule launch kona wala la isitokisini then wacina ephuma e-court ngemva kwekubhadala i-bail $500 warepresentwa nge-lawyer ele-U Zimbabwe Lawyers for Human Rights Commission umnumzana Martin Mureri kodwa indaba yokuchengisela isasekhona saqhubekela phambili sichengisela province by province ilizwe lonke until uhulumende asibhadale or asihorise imali esiyifunayo i-$520 per month.
Umnumzana Neshini Mudzitirwa isikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Izisebenzi zikahulumende ezinengi zithi kumele ziholiswe ngedola leMelika. Sikhuluma nje abongi odokotela kanye lezinye izisebenzi zogatsha lwezempilakahle ziphakathi kokukhalala umsebenzi lanxa uhulumende ezengezelele iholo ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50% wazipha njalo le-$75 phezulu. Zithi kayithengi lutho limali. Siyexoxele nobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Indaba yezisebenzi zikahulumende iyazakala. Sasivele sikwazi ukuthi i-back pay phela izaphela. So akusimangalisi ukuthi siphelile. Kanti yayizahlala ingapheli njani yona yayivele isazakala ukuthi imali engaka. Okuzabanzima okwamanje ukuthi uhulumende ke abe sebuyela emchineni yakhe aye printer ke ezinye izimali. Yikho njalo ozabangela ukuthi phela inflation ke ikhuphuke ngokuthi ipress ke printer imali sizavulwa ke 24 hours ukuze phela izisebenzi zikahulumende phela zithole imali. So siyakwazi ukuthi uhulumende ke uphakathi kwenkinga ngendaba yokuthi uzakwenza njani ngezisebenzi zakhe.
Izisebenzi zikahulumende ezinengi zingakhalala umsebenzi kungaba lomthelela bani lokho?
Inkinga esuka ibe khona ngendaba zikahulumende kumbe izisebenzi zikahulumende ikuthi abanye bangkhona ke bathwele izikhali abanye bangkhona ke yiba bakhangela ke i-security. Nxa ke kungabantu abangadisturba ke kumbe singathi bangaphazamiswa endabeni zemali sibone ngani ke kungehlela ke ilizwe ngokubi ngokuthi nxa kuyikuthi amasocha angaqala ukuthi bafuna izimali kanti yibo abantu phela kade betshaya abantu nje nxa bekhala ngezimali. Nxa sokuzaba yibo ke abathi bafuna izimali asiboni kukuhle kuhulumende. Njalo abantu bakahulumende phela yibo ababona esikhangelele ukuthi khona yibo abenza uhulumende phela abe nguhulumende njengoba besebenza emahofisini. Nxa sokuyibo ke abaswela ke imali sokuyibo njalo abazaqala ukukhonona kuba yingozi ke elizweni.
Umnumzana Jafet Moyo ngunobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi i-ZCTU. Ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi umnotho weZimbabwe ubulawa yizitha ezifuna ukumgenqula embusweni, amabandla aphikisayo athi umnotho ubulawa yimisebenzi yenkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende kaMnangagwa. Kuluma emngcwabeni kamnumzana Stanley Nleya emalibeni eNational Heroes Acre izolo. Umongameli Mnangagwa uxwayise labo athi badiliza umnotho ukuthi batshiyanela lumkhuba. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi ukubotshwa kukamphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo lezinye iziphathamandla zebandla lezanu-PF esikhathini esedluleyo kuveza sobala ukuthi ingqungquthela zenkohlakalo ebulala umnotho zikuzanu-PF. Umkhokheli webutho umnumzana Philip Valerio Spanda laye uchodoze ezinye iziphathamandla zezanu-PF kuthange esithi zikhohlakele. Udaba olusegudwini kulezi nsuku ngolenkampani ye-Drugs International oluyilo olwabophisa umoyo. Le nkampani ibikwa ilobudlelwano lomdeni kamongameli Mnangagwa. Kodwa akalulokothi lolu daba uMnangagwa. Sibuze ilunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu ukuthi kungani.
Angeke ngakhulume ngakho ngoba kuyamyangisa into eyenzakala kuye, ikhabhali yakhe, ikhateli yakhe, ngabantu bakhe bona laba benza njalo. Usuka-ke abe sisethuka-ke aphanike nxa-ke abacubungulayo-ke sebekukhiphile ukuthi hhashi libona kusenzakala kanje i-contract leyi, lowo yisihlobo, lowo ngumngane. Omunye ade bemphika ukuthi kabamazi, sibonile ama-invitation letter lapha kwi-social media bembiza e-state house ukuzokudla idina laye. Kuyatshengisela nje ukuthi uhulumende nalo vele ucorrupt kumangalisayo. Yikho-ke ngathi ecorrupt-ke akumelanga abe sesiba nguye futhi osekhuluma-ke ngenkohlakalo ukuthi kayifuni yena evele eyakhiwe ngayo inkohlakalo, ephila ngayo inkohlakalo luhulumende. Yikho-ke angeke aziveze azichaze ukuthi yena nguye wenza inkohlakalo. Uzabe lokhu esola nje abanye abantu, kodwa-ke iqiniso lisazakala. Wonke umuntu uyalibona lisegcekeni ukuthi inkohlakalo iphekwa yenziwa emzini wezanu-PF ke lohulumende kamnangaka.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga lebandla le-MDC Alliance. Sixoxelaye ekobulawayo. Sixoxe njalo lelunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawule.
Abantu abathi uhulumende sehlulekile ngabantu abalenjongo yabo abalayo, abantu abalenjongo yokugenqula uhulumende ngabantu yibo bona abantu abatsho njalo, yibo bona ababayenza izinto zibe nzima, ngoba yibo abalawula, yibo abakhweza intengo, yibo ababona konke khona okwenzakalayo khonoko kubi kulethwa yibo, yibo abalimaza inhlelo zethu zonke zilinyazwa yibo, befuna ukuthi behlulekise uhulumende, yibo ababumbela uhulumende ukuthi akulalungelo loluntu. Zonke izinto zonke ezenzakalayo ezingayisizo njalo bengcolisa uhulumende yibo bona abantu abanjalo. Yibo abalakho ukuthi amafutha kade sebekhuluma ukuthi amafutha akabonakali, kanti ngumbani ongaboniyo ukuthi siphuma ngapha emumeni onjani. Umumo lo siphuma kiwo we-corona lo ubhazalalisa izinto, ubhazalalisa uhulumende, ukwehluleka uyehlulekisa uhulumende bona abakhona mhlaba wonke jikelele. Kodwa-ke ukhangele phela thina vele emumeni wethu kade singabantu esidodombelayo, umkhonomi wethu kawumanga kuhle, kodwa ngaze siphinde sitshaywa yikorona. Kungani imikhonomi eme kuhle njani? Ingani iyasadalala kade singokutshaywa yikorona? Thina singobani thina esingasala singatshayekanga emumeni onzima kangaka? Asivumeni ukuthi into azimanga kuhle ngomumo esikiwo umumo wekorona, yoyenza into zethu zibe nzima, kodwa kuzadlula lokhu.
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu-PF. Sixoxela ekobulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Live ithi umeli weNorton edale lePhalamende olilunga elizimeleyo umnumzana Themba Mliswa uxotshwe kuleli dale, watshelwa ukuthi engaphatheki kunhlelo zalo okwensuku eziyisithupha lapho elizahlala khona. Umliso oxotshwe ngusomlomo emethesa icala lokungaziphathi ngokwethusela amanye amalunga. Inkundla yesayithi yona ithi sokulokusilela kwamaphilisi abantu abaphila lomkhuhlane wengculazi elizweni. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani Studio 7, mina ngugabadela Ncube, ngilapha esigabeni selubhane ekuthiwa engondo komzitwa. Mina nje into engayisho ikakhulu ngendaba yamanesi le abakhala lomsebenzi, ba right laba bantu because le imali abayifakele incane kakhulu, i-$75 bazoyenzani umuntu ekhona ukuthi etshontshe imali like amabhiliyoni like u-Obadiah Moyo, imali zonke lezi azitshontshayo, kodwa onesi abasebenza ebusuku nasemini bebhizi bebhekane lezigulane, especially njengamanje kulohudo ebulawayo kule coronavirus le ebulala abantu, babhiza balala abantwana babantu but babanikeza ama-$75. If $75 bona banikeza abantu ababo for i-pocket money yesikolo but bathi kunikezwe amanesi besebenza nzima ngale nyanga, kubuhlungu lokho abakwenzayo lokho. Abayeke la abantu ukubusa mani sebehlulekile manje.
Madoda kuza kanjani ukuthi uChamisa athathe umuntu eMzarabani ayemenza u-member of parliament waseGwabalanda, athathe umuntu eChinoyi ayemenza u-member of parliament waseNsiza, athathe umuntu waseHarare amfake koBulawayo, kodwa abantu bakulezo ndawo whether kuseMzarabani kuseChinoyi kuseHarare ufaka abakuleyo ndawo, inzalo yakuleyo ndawo, ake ngithi abantu abangamashoni ubafaka endaweni zabo, abe sethatha abanye from kuzo lezo zigaba aye bafaka kithi, thina sivalele ngaphandle. Hayi, kusasekuncane mfana wami Chamisa lokho kubonayo udilizwa indlela oziphethe ngayo, yiye kudilizayo. Kawudilizwa ngumonzora, kawudilizwa ngumakhuphe, uyazidiliza wena nge-tribal politics leyo iphetheyo. Umgabe kazange ayenze leyo nto yokuthi athathe umuntu eChinoyi. Yesu Umgabe wayele tribalism enyenzi magabi, kodwa wena Chamisa mfana omncane wathathi tribalism kaMgabe wayenza yaba times 3, wafundiseka kakhulu, ufundiswa ngumgabe, right? Baye kuphi ke abantu baselobhengula okufanele babe ngama council elobhengula? Nxa usuthethe uChimbiri wamlethe elobhengula ukuthi azoba ngucouncil, umthethe le ekuwadzana. Chamisa ugangile, ukuganga kwakho kuzaqedwa ikuganga kwakho ngendlela ogange ngayo, usazo destroyeka uphele uthi nya mfana wami, kusase kuncane khona lokho kubonayo, kuncane kakhulu khona lokho kubonayo. Omonzora lava bakwenzele into ezincane kabi, kunengabi okusazokudiliza wena, uzidilizela wena wedwa mfana wami usasemncane. Awuhloniphi abantu bendawo, awuhloniphi abantu basemathebeleleni.
Salubonani bantu beStudio 7, ngiyabonga ukungena kulolu hlelo. Okukhuluma kungusibindi wasenkayi ngokuhlala ngilapha sethembisa. Ngithi namhlanje ngike ngikhulume ngodaba le-corona lolo, ukuthi uthole ukuthi kuthiwa wonke umuntu osuka lapha e-South Africa utholakana legciwane le-corona. Yebo, eqinisweni ikhona i-corona e-South Africa, kodwa ngendlela engibona ngakhona mbanzani ukukhona ukuphambaniseka okukhona kakhulu khona ngale lapho ufika kugcine khona abantu abasuka ngapha ngakwele South Africa. Ngoba ungathi uyananzelela wonke umuntu osuka lapha eSouth Africa uyasuka engumuntu ophilile engelali igcikwane, kodwa ebesefika segcina kulezo ndawo abagcina khona kuma-quarantine esethola lo mkhuhlane, sobe sekuzokukhanya ngathani laba abantu bavele besuke lo mkhuhlane. Sihlezi thina lapha eSouth Africa angaze umbone umuntu ophethe lo mkhuhlane. Yebo, wona ukhona, kodwa angaze umbone umuntu ophethe lo mkhuhlane, njalo angaze ngimbone umuntu ongimaziyo ngizokuthiwa umbe ubhubhile bulwa ngolo mkhuhlane. So sicela abantu kithi ukuthi sinanzelele ukuba kuma-quarantine kulapho abantu abafika bephiwe khona le mkhuhlane, ikanti umuntu beziphilele. Yikho kwesinye isikhathi uthole ukuthi abanye babona kungcono ukube babaleke bangene kuma-quarantine besesabela ukuthi bathole lowo mkhuhlane. Sicela ngathi bakithi ihulumende singathi ikusukuma unanzelele lokhu, ngoba siyafa sibulawa yiwo ama-quarantine, ikanti abantu babesuke e-South Africa bengelawo mkhuhlane. Ngiyabonga, ludlulisele umbiko oluso phambili.
Yeah. abalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umkhokheli webandla eliphikisayo eMalawi, umnumzana Lazarus Chakwera, uvikwa ekhokhela kukhetho lukamongameli olwenziwe izolo. UChakwera uncintisana nalo mongameli Peter Mutharika. Ukuzamazama komhlaba kweleMexico kubangele ukufa komuntu oyedwa izolo. Siziqhubeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu abathi umongameli Donald Trump wenza umsebenzi omuhle emizameni yokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus selehlile laya kusilinganiso sokungamachumi amathathu lasikhombisa ekhulwini 37% kuphela. Inengi lisola uTrump lisithi ukhanya engazimiselanga ukuqeda lomkhuhlane. Uphenyo luveza njalo ukuthi ozancintisana loTrump kukhetho lukamongameli emele ibandla eliphikisayo lamaDemocrats, umnumzana Joe Biden, ukhokhela ngemiklomelo elitshumi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eOhio khonapha eMelika, umnumzana Tim Moringayi.
Sibona ukuthi i-COVID yangkhona kathesi isihlasele kuma-states esakhuluma ngawo last week, ukuthi eTexas izolo kube le-7,000 new cases, le-California yaba le-6,000 new cases. Ngoba abantu sake sakhuluma ngakho lokhu sebecabanga ukuthi injoba sokuchisa iCovid yayingasoze ispread as fast as it was going to spread njenge cold season. Ngoba bona bathi yona iCovid ifanana le flu or ama pneumonia lani, so iwinter le spring kwakuncedisa ukuthi ama cases abe maningi. Siyabona futhi ukuthi upresident wayesefuna ukuthi i-economy ivuleke lapha eAmerica and then abantu babuyele ezipanweni or emsebenzini ukuthi i-production le-economy ivuke. Ngoba siyakwazi ukuthi this year kule khetho ngo-November sokusale 4 months, sokuqakathekile ukuthi ama-numbers for umongameli welizwe atshengisele ukuthi i-economy is doing very good for any re-election efforts.
Uphenyo kumbe ama-polls aveza ukuthi abantu abathi uTrump wenza umsebenzi omuhle kudaba lwe-coronavirus bangu-37% kuphela. Kanti uBiden laye ukhokhela uTrump nge-10 points kulabo abathi bazamvotela kukhetho lukamongameli ngo-November. Ungathini ngalokho?
Mina mbona ngathiwa into zama-polls lama-pundits ikufisela ukuthi babe leqiniso ukuthi ngo-November kuzaphuma kanjani. But singabuyele emuva sikhangele ukuthi ngo-2016 babe forecaste ukuthi uHillary Clinton wayezanqoba by I think 10 points or 9 points ngesikhathi sonaleso. But sabona ukuthi uTrump wabuya wanqoba i-presidential race.
Emolini yakho lasebanganeni bakho abalelungelo lokuvota bathi bazavotela bani kulolu khetho?
Izihlobo zami labangani bami abavunyezwa ukuvota lapha bagijima lo Biden.
Umnumzana Tim Moringayi, sizalwane seZimbabwe esihlala eOhio khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebesindile kumkhuhlane we-COVID-19 likhwele ngabangamachumi phose ayisithupha izolo laya ku-123. Kwathi asebebanjelwa umkhuhlane labo bakhwela baya ku-530. Ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo kanye leyamafutha ezimota sokuthwalise abantu abaningi amagabha avuzayo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.